Umzimba kaNkosazana Samkeliso Dlamini wabe ngu-District Education Inspector uthole izingcitshi zokubhukutsha ezinguhlangothi lwe-Sub-Aqua Unit edamu leMenebulamba izolo ntambama okungaba ngamakhilomitha amahlanu kusukela ebholorhweni abathethwa khona ngumfula uMamsisi ngoMvulo obehamba loMadlamini obona ngokusetshenziswa kwezimali kolu hlangothi lwezemfundo uMnumzana Richard Nandoro kakabonakali njalo amapholisa azaqhubekela phambili emdinga namhla. Kutholakale ibhulugwe lakhe ebelinesikhwama sakhe semali kanye lesithupha. Isikhwama semali sikaMadlamini okubikwa besile mali engaba zinkulungwane ezintathu zamadola sikhuthuziwe kwatholakala kuphela izithupha lezinye nje incwadi zakhe. UMnumzana Moses Banda isagamuzi sentalale uveze ukudana ngalingozi.
Ingozi le yenzakale kuMamsisi a small stream othela kuPelele River kuthange ngezulu la kuthange laphana around 7:30 kusiya kuma 8.
Izakhamizi zethi lingozi ibingavikeleka nga amabholoho akulendawo alungisiwe ngokweqondileyo. UMnumzana Brighton Nare ngomunye wabalombono lo.
Amabhuloko akhonakangekanga ibridge engaselingcono ngumpelele ngala last time lapho salathatha ibhasi. Hayi, into enginazayo ukuthi thina ngapho ngana sikho eZimbabwe ngani sikwenye ilizwe ngoba ngendlela okwenza khona amabhuloko ethu vele they are poorly made. Amanyombe since athiwa nguSmith so vele hayi imigwaqo yakithi amabhuloko akhona apoor. Hayi vele asinazo-ke asinanzwa.
Ethine isakhamuzi sentalale uNkosazana Caroline Dube uthi badabukile ngalingozi. Ugcizelele sithi kuyadingeka ukuthi uhulumende alungise amabholorho afana lala.
Hayi, into le eyenzakale endaweni yasentalale kuwadi 11 isizisa ubuhlungu ukulahlekelwa okukhulu ebese sikucela kuhulumende bese sicela uncedo lokuthi asincedise kakhulu ebridgini asilungisele sibili umgwaqo ngoba ibridge lakhona livele liphansi njalo ngumfula omncane ongakhangelekanga ukuthi ungayenza ingozi kodwa usudale ingozi ebuhlungu.
Ukansila wentalale uMnumzana Khosta Ndlovu uthi bathintekile ngalengozi njengezakhamizi ntalale ngoba belahlekelwe kakhulu esikolo.
Sisebenze labo ezikolo sisebenze labo kuhle kakhulu. I remember one time last year but one sike saba le problem esikolo sethu sentalale. We seek the advice from kubo bonke both of them. Ngabantu abasiphathisa kakhulu futhi ngendlela enhlela yokuzwisisa awusali uthandabuza nxa ebucebiseni nxa akade besicebisa khona.
Imbongo Ncindi Lerato Ndlovu oyisakhamuzi sentalale njalo esebenzelane labe-Traffic Safety Council ukhuthaza abatshayeli bezimota ukuthi batshayele ngonanzelelo ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ngiyake ngikhulume kakhulu ukuthi abantu bangagijimi kakhulu bangajahi isikhathi sezulu kakhulu nxa kubayima kumbe kuphazima lamalayithi kalayithi kahle amanzi ufake kuyabe kuphansi ilayithi le chaye ngangangale so kumele wonke lapho okwazi nxa kulesifula ba slow it down bahambe kahle bawuhloniphe umgwaqo ngoba kithi sesiphelele emgwaqweni.
Unobhala ugatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisani Thabela ngomunye weziphathamandla zikahulumende ebezikhona entalale. Nimele iStudio 7 ngisentalale ngu-Albert Ncube.